VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 Nhlolanja 2023 ngugeino okumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Jengisela ukuthola ama political parties bayenza umsebenzi wabo. Kuthi ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu ihambani asambenze register ngoku. Ikuthi khona siyevothela abantu esiwafunayo kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu bengezile soke bhalisuke evota.
Iningi lithi aliboni okubi ngokuthi amabandla ezombusazwe athwale abantu ngezimota ukuthi bayebhalisela ukuvota. Okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalise ukuvota lonyaka liqonge kulalelo elika-2018.
ELeZimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa e-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lakhetho olulungileyo.
Umsekeli kamphathintambo wezobudlelwano beMelika lamazwe awezwekazi le-Africa u-Ambassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa kuhambo lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezintathu. Uhulumende weZimbabwe uthi usehlele ukusungula lapho okuzaphehlwa khona amandla kagetsi ngamalahle esitichini seWange kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi lithi aliboni okubi ngokuthi amabandla ezombusazwe athwale abantu ngezimota ukuthi bayebhalisela ukuvota. Okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalisele ukuvota lonyaka liqonge kulelika-2018. Abekomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi abantu phose izigidi eziyisithupha sebebhalisile ukuvota bathole ilungelo lokuvota kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha sebanelise ukubhalisa ukuthi banelise ukuzavota kukhetho lwalonyaka kuze kube manje. UMangwana uthi bazaqhuba inhlelo zokulanda abantu lapho abahlala khona. Uveze njalo ukuba kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 kuzigaba ezinkulu lezincinyane lapho abantu abayakhona kuyabhalisa. Unkosikazi Roseline Gwese, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi kuyisibonelo sokuba abantu sebefuna inguquko njalo ulethemba lokuba bazophuma ngobuningi ukuyavota.
Ngokuthi khona abantu ngothi wade bengafuni ukuvota, ungothi wabahambanga bebaningi, sibona ukuthi last year babebalutshwane. Ikhathesi abantu bayengezile futhi ukuvotwa, sibona zana ama-youth abatsha laba bahambe bayerejista labo bebaningi befuna ukuthi khona kube le-change lapha eZimbabwe. Ngibona ngazane abantu vele bafuna ukevotela i-change.
Okunye okwenze inani labenelise ukuyabhalisa ukuvota liqonge yikuthi basizwe ngezimota ezibathwale zibasa endaweni zokubhalisa ukuvota. Unkosikazi Gwese uthi akaboni okubi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuthwala abantu besiwa endaweni zokubhalisela ukuvota.
Kutshengisela ukuthi khona ama political parties bayenza umsebenzi wabo. Kutsho ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu ihambani asambenze register ngoku. Ikuthi khona siyevothela abantu esiwafunayo kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu bengezile soke bhalisuke evota. Kutsho ukuthi khona sizabona nje ukuthi khona abantu vele bacabanga ukuthi kuyevotelwani, kuyevotela ubani.
Omunye wabatholiswa lolu sizo lokuthwalwa ukuthi ayethatha incwadi yokuzalwa isithupha kanye lokubhalisela ukuvota ngumnumzana Nkosi Khona Masiye waseGwanda.
Ngancedakala kakhulu ngalokho ababekwenza ukusithatha kusiprovayida nge-transport sisiyarejister. Kodwa ayisikho lokho kodwa ngoba ngingakarejisti ngangelayo ngitsho laleyo birth certificate. Kodwa through uncedo lwabo hhayi ngayithola leyo birth certificate ngathatha lesithupha ngasengikwanisa-ke ukurejista. Hhayi hhayi kwakuyinto enhle kakhulu kathesi kathe sisengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengakwazi ukuzenza ngoba bengingalazo lezo ncwadi.
Omunye wabakhonza lelinye lamabandla okholo lwesipostoli kobulawayo umnumzana Ezra Dube uthi usasemkhulu umsebenzi wokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Especially thina amapostoli abaningi asirejistanga ukuvota. Inombolo leyo ayikhwelanga kakhulu. Sibona ukubuthana kona kwenza abantu sesibona futhi plus futhi into ilapha abantu abaningi labana wabuthanayo kakhulu. Especially kona lapha thina sikhuluma thina amapostoli abaningi awahlali khonapha. Abaningi wayahlala outside of the country. Kule msebenzi sibili ufunde vele uyenzwe kakhulu ukuthi abantu sibili baregister ukuvota.
UDube uthi lokhe lusilela ulwazi ebantwini phezu kokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota ngosuku lwakhona ikakhulu ehlangothini lwabesipostoli akilo.
So thina siyakhuthaza ukuthi bakhulume labantu abaningi abalazithupha abaningi abalama-birth certificate. There is a lot lemfundiso ingene sibili kulabantu abamachurchi ukuthi ubuthana kusuke ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi sibuthane sirejiste ukuvota then sesifundiswe sibe lezithupha konke kuwe khona.
Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5,695,706 babikwa beyibo abenelisa ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ka-2018. Abezeki bathi abantu bayanelisa ukubona ukuba babhaliswa na kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngokuchaya inombolo ezithi zona *265# kubo makhalekhukhwini babo njalo kungeze net 1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ngcwethi yezicubungula ingozi zemvelo sezixwayise abazali ukuthi baqaphele ukuthiya abantwana bebodwa ngalesi sikhathi sezulu lisina kakhulu ukwenzela ukwenqabela ukugalula kulandela ukubhubha kwengane ezintathu lowesilisa oyedwa kunsukwana ezedluleyo. Amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine omunye obeleyisithupha, uPrimo Shoko loDonald Gwezuva bagalule eChidanika eMberengwa esigabeni senduna uMapirivana emgodini obulamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu uMthulisi Mhlalo Ndlovu oweSt George Village enduneni uMabhikwa eJocholo ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga obeleminyaka elithumi lasitshiyangalonye 19 owebanda Village eJocholo owagalula ezama ukuchapha umfula ugwayi wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo kungozi ezifana lalezi kanye lezulu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula ingozi ngalolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachaphi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethanda izulu liyasithola abantwana besezikolweni, othitsha kabangavumeli abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfula iza kanjani.
Abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikolo ezikolweni in case ngoba sikwazi phela, you know, lokudla phela abazakudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So lama local authorities yena amakhansili ethu angalani kathi mekushiwo ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change le uguquka komkhathi lokho, our preparedness plans ahlale e-updated now and again. akho nqane siyafika say to a local authority emadobo ngifica kule disaster preparedness plan 10 years ago. Things have changed.
Lokho ngikhulumela ngezinto esingazenza okwakhathesi, but in the long term uqakathekile ukuthi kube le mfundiso about ama disasters esikolweni ku curriculum yethu, kube le mfundiso kuzakhamuzi, you know, local city informal education, futhi babuye bathi practically yini esingayenza in the event sihlaselwa ngama floods anje. Kukhona okungenziwa. Ukhumbule ukuthi amapolisa ethu ale department ya Wuliana yokwenyula abantu emazini manje, that department can be expanded into communities. Abantu ba train ukungena emanzini besiyadinga abantu. There is need for e practice. Nganjalo ke abantwana kabafundiswe even lokuswima ezikolweni ukuthi in the event ngiyagalula kuyini engakwenza, ngaswima ngcono njani. You know, akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu abaswimayo, you know, it was something like luxury. Kathesi is no longer that. It's a necessity that I know how to swim. Esakhamuzini ngingani ama village lama ward civil protection committees ethu kanikwe i capacity ebanzi bakwazi ama sign ukuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani, bakwazi ukumeasure, you know, bakwazi ukupredicta even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems. Ngoba koko bekwenza konke
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esesifila to some extent, you know, impact yale cyclone those years asiyatshela ukuthi ngani uya weekena uFred Law, kodwa asikwazi phela uFred angamane futhi abe lamandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele. Yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela. Kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland. The systems, the civil protection department isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela futhi labantwana abanye kuthiwe bangaye esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi usayiclone lo uzathola amandla nini incwe ngokusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho esihlala khona, zilima leziwe sibili, angalimaza ama-bridge ethu.
Lo ngumnumzana Everson Dlovu, ingcwethi ecubungula ingozi edalwa ngezemvelo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa u-Ambassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa kuhambo lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezintathu. USkott ukhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava labanye abaphathi ntambo bengatsha ezithiyeneyo zikahulumende. Lezi nkulumo zijonge ukudinga indlela yokuqinisa imisebenzi yentuthuko ngokubambisana kwamazwe omabili. Lolu hambo lukaScott lulandela ukunxuswa kukaShaba emhlanganweni wenkokheli ze-Africa OAUS Africa Leaders Summit owenzelwe eWashington DC ngompalakazi nyakenye ngumongameli Joe Biden. Uhulumende welemelika kulokuthi anxuse umongameli Emmerson Mnangagwa kulowo mhlangano wakhetha ukunxusa uShaba. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungabe kungaleso sizathu abemelika sebedinga ukuyazibonela mathupha ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Zonke kutshengisa ukuthi elemelika lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe, makuwukuthi eleZimbabwe lalo lizimisele ukubana lenze ama-reforms lawo eleyamelika eladi wona ayenza ukuthi ubudlelwano babo bungahambi kahle. Sibonile ekupheleni komnyaka iZimbabwe iye ya-invitwa amanye amazwe e-Africa e-White House, and I think u-Foreign Minister uShaba nguye wa-representa iZimbabwe lapho. Think leyi-ke yi-follow up ngoba kusho ukuthi uShaba kukhona nezithembiso azenzayo. Siyazi ukuthi it's too early, but I believe ukuthi i-America is eager to know ukuthi iZimbabwe izimisele okunganani. Yikho bethumela u-Deputy Ambassador lo ukuthi ayikhulumisana lo Shaba labanye amanye ama-leaders eZimbabwe. Plus siyazi ukuthi iZimbabwe iya kukhetho kuwo lo nyaka ozayo. So i-America i-interested kakhulu ukuthi ibone ukuthi iZimbabwe isiyenze amalungelo anjani ukuthi kube lo khetho olokuthula, olu-transparent, oluzovunyelwa ngabantu bonke.
Melika lizimisele na ukusebenzelana leZimbabwe.
Ele America lacho kudala ukuthi lona lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe. Ele Zimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa yi-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lokhetho olulungileyo. Uhulumende kumele abonakale esebenza ukulwisa i-corruption. Sibonile even ngo-December abafana labo unkosikazi kaTagrei lo mtakamnanga befakwa kulist yama-sanctions ngoba besaziwa bebonakala kwele-America bengabantu abancedisa ukucindezela inkululeko zabantu eZimbabwe. So iZimbabwe, I think from all along elemelika lasho ukuthi i-situation even eyama-sanctions i-quid pro quo, lingenza okuhle lathi sizolirewarda ngokuhle sikhiphe amanye ama-sanctions ngoba siyabe sibona ukuthi lizimisele. So iZimbabwe kumele kube yiyona etshengisayo Deputy Ambassador ukuthi sekulomehluko njalo bayalandela lezo zinto ezadimandwa e-America. Kubalulekile ukuthi kube le-feedback ngoba zikhona izinto lezithembiso ezenziwayo kuma-bilateral talks ayenziwa khonapho kuleyo meeting.
Umnumzana Dan Moyo uphatheka kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Virginia khonapha eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala kahulumende welemelika umnumzana Anthony Blinken ngolwesibili uthembise usekelo kwenkululeko, ilungelo lokuzibusa kanye lobuqotho belizwe leKazakhstan lapho eqhuba emhlangano lomongameli walelo umnumzana Kasim Jomart Tokayev. UBlinken ubehlangana labaphathi ntambo bengatsha ezibona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bawonke amazwe womahlanu asenziyini yezwekazi le-Asia ake aba kumanyano we-Soviet. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden uqhube umkhosi ngomvulo enaka inyanga lapho uqakathekiswa khona abansundu i-Black History Month. Ekhuluma kulumkhosi, uBiden uthe inyanga ye-Black History Month iqakathekile. Amanye amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans bazama ukufuqa ukubana kuntshintshwe indlela izikolo ezifundisa ngayo imbali yabansundu. Impumela yokhetho olwenziwe kwele Nigeria engaba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 67% iveza ukuba omela ibandla elibusayo kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Bola Tinubu nguye okhokhelayo ngamavoti phose angamachumi amane ekhulwini 36% kumavoti asebaliwe. Ibandla liphikisayo lona elimelwe ngumnumzana Ati Abubakar lona selithole amavoti angamachumi amathathu ekhulwini 30%. Uhulumende weZimbabwe uthi usehlele ukusungula lapho okuzaphehlwa khona amandla kagetsi ngamalahle esitishini seWange kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Lokhu kungelinye lamanyathelo athathwayo ukuze kuqedwe udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ehlala amahola phose angamachumi lambili i-18 hours engelamandla kagetsi, isimo okuthiwa yiso esengezelela ukuthi isimo somnotho welizwe siqhubeke sisiba sibi. Umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora, umnumzana Effort Ncube, uthi ukuswelakala kwamandla kagetsi kudala inkinga eziningi.
Ezomnotho ziyahlupheka kakhulu, ziyadileka nxa ngabe kungamanga kahle kwezamagetsi. Amandla amagetsi nxa engekho kwenza ukuthi abazemabhizinisi basebenzise odiesel lezinto ezinjalo, basebekhweza intengo yezinto bese zidula lezo zinto. Kanti ke uZulu uyahlupheka la njalo ngoba uyacinethe ngoparafini lezinto ezinjalo, izinto akade engasoze azithenge ngaba amagetsi akade ekhona. Ezomnotho ziyadileka, kuvalwe amankampani, kuvalwe imisebenzi lezinto zonke leziyana.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uthi ukusilela kukagetsi kuyaphazamisa imisebenzi eminingi kamansipala.
Udaba lokuswelakala kwamagetsi luyasihlukuluza kakhulu njengedorobho. Okokuqala, njengoba lisazi ukubana ukuze siphampe amanzi anathwa izakhamizi kumele sisebenzise ugetsi. Manje nxa engekho kuya-affektha ama-levels ama-reservoir, kugcina kusenza ubana izakhamizi singasatholi amagetsi afaneleyo. Njalo okunye njengoba likwazi igetsi yilo elilayitha idorobho. So nxa amagetsi angekho kuba mnyama edolobheni, ngitsho le industry nje generally iyabe ingasasebenzi. Uba affected kwe-performance ye-industry, it affects i-revenue. Lezi imali omele zibhadale kumunicipality.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, naye uthi ziningi inhlupho ezidalwa yikuhamba kwamagetsi okugoqela ukugqekezelwa izindlu ngamasela.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonana kakhulu ngaloko okwenzakalayo okuthathelwa amagetsi. Okokuqala ezikhala ngakho yikuthi ziyananzela ukuthi amagetsi la ayahamba lobanini. So izakhamizi zacela kudala ukuthi azinikwe i-timetable elandelwa ukuthi lazo zibone ukuthi zikwazi ukuthi zizalungisa njani impilo yabo, ziplane kuhle. Kodwa lokho akwenzakali. Uhlupho olukhona ukuthi asuke ahambe isikhathi eside kakhulu. Abanye futhi bale mithi yena, le mithi babe le condition, impilo yakhe yabe le condition, health condition. So kuyahlupha-ke khona phana ukuthi ngamageka ami isikhathi eside kuyahlupha. Imithi yana yabe ngafaka kudeep kodwa ifakwa ngapha. So abantu bakengozi ukuthi le mpilo zasesengozini nxa khonokho. Lapho ukuthi amagetsi ahambe kusuku nje abantu kule ngozi yokuthi amasela basuka bathola amathuba okubana bagangela abantu baba.
Inkosikazi Nolwazi Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane, uthi amagetsi awasabaphi thuba ngoba asehamba nsuku zonke.
Ngokuhamba kwamagetsi sekunzima ukuthi senze amabhajethi ethu ezindlini. Singakhangela izithebo ukuthenga nsuku zonke kunzima ngoba imali siyithola kanye ngenyanga. Nxa amagetsi ehamba kangaka sokunzima kakhulu. Okunye okusizwisa ubuhlungu ukuthi asikwazi ukuthi i-timetable yakhona imi njani. Ngabe siyakwazi i-timetable bekuza kuba ngcono.
Inkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uthi ukwakhiwa kwesitishi seWange kuzakwenza ukuthi ama-industry engavali.
Nxa sokulungisiwe izakhiwo lezi seWange ezikhwezelwa kumbe ezibaselwa nge-coal, sinanzelela ukuthi kuzasisiza kakhulu njengabanikazi beZimbabwe ukungezelela electricity. Naleso sizathu sinanzelela ukuthi kuzancedisa kakhulu kakhulu kithi nga lawayo obulasilama industries siachiyeneyo. Naleso sizathu siloyisa ukuthi i-electricity ingathi xaxa ibe ngcono kuzakwenza businesses ephe the best service ebantwini ama-consumers.
Ikhampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority isanda kwethula umbiko wokuthi ikhangelele ukuthi ukutholakala kwamagetsi elizweni kuza kuba ngcono ngenyanga kaMbimbitho lonyaka nxa sekuphele ukulungiswa kweWange kanye lokuba abeZimbabwe River Authority bengathi amanzi edamu leCaribe asemaningi okungavuma ukuthi kugaywe ugetsi. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund layo isanda kwethula umbiko othi umnotho weZimbabwe uyehluleka ukuphakama ngenxa yezizathu ezimbalwa, kodwa esihamba phambili kuyikuswelakala kwamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izifundi zamakolitshi emfundo yaphezulu zikhala ngokuthi zinikwa umsebenzi omningi ongabalinganiyo njalo ongahambelani lalokho abakufunda esikolo ngesikhathi besiya kumankampani lakungatsha zikahulumende kuhlelo olwe-internship. okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Amakholeji emfundo yaphezulu, amapolytechnic kanye namayunivesithi alezikhathi lapho atholisa izifundi ithuba lokuyafundela imisebenzi ephathelane lalokho eziyabe zikufundela phansi kohlelo olwe-industrial attachment kumbe internship. Kulokuthi balolonge ubungcishi emsebenzini abawufundelayo, abafundi abaningi sebekhala ngokuthi yibo asebesebenza umsebenzi wonke okumele wenziwe iziqatshwa kodwa bengaholiswa. Unkosikazi Thubelihle Ndlovu ngomunye wako wafundela umsebenzi ngesikhathi esekholishini ogcizelela kulokhu.
As an intern or an attachee, you're expected to work as a permanent employee. In imali oyitholayo, that is if you have uthola, it's incane kakhulu, but they expect you to report for work every single day. And okubuhlungu kakhulu ukuthi ama-attachees amanye are being given attachment but engela supervisor.
Wengeze ethi uhulumende kumele afake umthetho wokuthi izifundi lezi lazo zithole ukuyimadlana komjova nje.
Ama-attachees need to be given a certain amount of money when they are on attachment, and that policy needs to be enforced. Civil government needs to monitor. At least bengabanika i-allowance yokugada le-lunch, akwanise ukuthenga i-time.
Umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi zasemakholishini yemfundo yaphezulu kanye lama-university e-Zimbabwe National Students Union, ZINASU, uBenon Ncube, uthi kulokuncindezelwa kwabafundi okukhulu, ikakhulu kubafundi besifazane.
Okokuqala ukuthi basebenza bengaholi, kodwa-ke esikolo kumele silokhu sibhadala i-school fees. Sokusibala lalokho ukuthi imisebenzi esiyenzayo ayisiyo iyabe ihambelana le-program engivele ngiyi-aplayele ngisiyasebenza kuleyo ndawo. Elinye into esigcina isihlupha lapha ukuthi ama-students angamankazana agcina asehlangana lenhlupho eziningi ngoba ngenxa ye-situation abakiyo abaningi bagcina sebe-sexually exploited ngabhosi babo labantu abasebenza labo ku-working field. Isikolo kumele sona senelise ukubadingela i-attachment, sibatholele i-attachment kulokuthi sithi umntwana ahamba ayozidingela yena yedwa.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi uMnumzana Sam Mugumisi laye usekela umbono wokuthi kube lomthetho ovikela izifundi ukuze zingephulelwa ilungelo lazo.
Naturally when
ukusimolesi ngoba abafundi abadinga indawo zokufundela umsebenzi sebebaningi kakhulu kwedlula indawo ezingabathatha inhlanganiso ezimela izisebenzi kumele zivuse inkophe ukuze kuvinde ukuthi abantu abaqhadliweyo bengathathelwa imisebenzi kwizifundi ezizofundela imisebenzi zivela emakolijini. Ngesikhathi esifanayo kuyadingeka ukuthi kubunjwe imithetho yokuvikela izifundi ezidinga ukufundela imisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso emele abaqashi labo somabhizimusi eye Employers Confederation of Zimbabwe, unkosikazi Nesta Mukwewa, uthi nxa abafundi beku-internship akumelanga ukuthi bekhangelele ukuholiswa ngoba bengaqashwanga kodwa basezifundweni.
These students are coming to learn.
Umthetho uthi wonke umuntu ongaba esenkampanini kumbe enhlanganisweni kumele abe ne-contract. Sikhangele ugwalo lolu uma sikhuluma ngendaba yezifundi, kulotshiwe egcekeni ukuba abafundi abakho emsebenzini kodwa bazofunda umsebenzi. Abaqhatshiweyo yibo abancedisa abafundi ngokuthi umsebenzi wenziwa njani.
They are not qualified, but they are learning.
Unobhala ogatsha olubona ngezezisebenzi uMnumzana Simon Masanga uthi uhulumende uyakwazi ukuba kulabo okukhanda kakhulu kubosomabhizimusi abaphatha abafundi njengabaqatshiweyo kuyindlela yokungafuni ukuholisa izisebenzi zoqotho imali ethe xaxa. Uqhubeke ethi ugatsha lwakhe luza kuqinisa umsebenzi wokubona ukuba usomabhizimusi kanye lenhlanganiso zakuleli zilezisebenzi ezinjani ngenhloso yokumelana lodubo lokusetshenziswa kwabafundi. Ingcishi zithi ukuvaliswa kwamankampani athize kuleli yikho ukuchiya abanye abafundi bencindezelwa ngoba indawo zokufundela imisebenzi ziyabe sezizilutshwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota olwe voter registration. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Iningi lithi aliboni okukubi ngamabandla ezombusazwe athwala abantu ngezimota ukuthi bayebhalisela ukuvota. Okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalisele ukuvota lonyaka liqonge kulelo mnyaka ka-2018. Sesizigciba lapha indaba zethu zanamhlanje. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.